Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nithathe leli thuba ke lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 20 zibandlela 2024 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, uZulu wemhlubulweni emandebeleni lenkabazwe namhlanje ubethe gwaqa eFidelity Center kubulawayo yananza ilanga lapho uhulumende athumela khona ibutho le-50 Brigade ukuyafeza uhlelo olegugu rawundi olwadala umphuqazwe.
Isimo sibi kakhulu ngoba izulu liphuzile ukuqala, kuthe kunika kwaba lesibungu ukuthi ayisiqhele. Sichaya amabeliwo ukuthi vele kathi sizokuthi sesiqasa kuthi ukuhlanyela. Kanti silesikhathi sesihambile ukuthi kambe nxa singahlanyela kathi akuna sivune singasithola.
Izakamizi zemangweni wewange ngaphansi kwenduna uMvuthu Loshana zihlaba umkhulu umkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Izibe umjiki lobhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso lele Algeria emdlalweni womncintiswano wokudinga intshantshi zomdlalo wenguqu ezwakazi labensundu owenkezo ye-African Cup of Nations kumbe AFCON. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Zulu wemhlubulweni wemandebeleni lenkabazwe namhlanje umanyene enanza ilanga likamhla ka 20 zibandlela 1983 okulapho uhulumende owayekhokelwa ngumoyi umnumzana Robert Mugabe athumela khona ivuyo lebutho ele 50th Brigade ukuyafeza uhlelo olwegugu rawundi olwadala umbhuqazwe owabulalisa inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlubulweni wemathebeleleni lenkabazwe. Ukunanza leli langa abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyebhethu likaZulu baqoqe inkulumo zokuhlaziya ukuphathwa kohlelo lokupholisa amanxeba awegugu rawundi kulabo abathintekayo balahlekelwa izihlobo labangane kulesi sihluku. Iningi elikade likulumbuthalo umbuthano owenzelwe eFidelity Life Center kobulawayo namhlanje lithi kalivumelani lokuphathwa kwalolu daba zinkokheli zomdabu. Umabhalane webhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe yena kabasekeli ngijola kancane uhlelo lwezinduna lolu ngoba luchiya phandle abanye ikakhulu abakobulawayo okuzamele babuyele emakhaya emaphandleni ukuze bayezwakala labo imibono yabo. Kube kulaba sakhulayo abanjengoBenoni Ncube ongene lomhlangano walamhlanje othi njengabatsha lokhu bebuzwa ubuhlungu bombhuqazwe ngendlela abaphathwa ngayo nguhulumende. Kuthi ke labo abalwa impi yenkululeko bekuviyole zipra bathi udaba lombhuqazo uhulumende ulesandla isikhulu njalo kaluphathi kuhle. Abanye njalo abebandla lezaphu bathi uhulumende kabakhulule ekuthini bayizitha zikahulumende abaphe lempahla yabo eyathathwa ngaleso sikhathi. Umbuthano walamhlanje ungenwe izinkokeli zenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo kaZulu, uZulu jikelele lamalunga edalela eParliamente. Ngevikezayo uhulumende ukhangelelwe ukuqala okusemthethweni uhlelo lokuba izinduna zingene ebantwini zikhulumisana loZulu mayelana lombhuqazwe wegugu rawundi owenzakala ikakhulu emhlubulweni yemathebelele and north le south kanye le inkabazwe kuthi ibulawayo lenkabazwe azikho kulolu hlelo osekudale ukukhathazeka lokwesaba okukhulu kuZulu abantu besithi uhulumende nguye owenza lesi sihluku sombhuqazwe kungani echiya phandle ezinye izigaba zelizwe kanye lokuvalela intatheli zindaba lenhlanganiso ezizilwele ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu phandle kwalezi nkulumo zokuzwa imibono yabantu ngodaba lombhuqazwe owathatha impilo zabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili kanye lokunyamalala kwabanye.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakamizi zemangweni wewange ngaphansi kwenduna umvuthu loshana zihlapha omkhulu umkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Abantu bathi lokhu sekubafaka kusimo esibi sendlala abalakho ukubhekana layo lonyanga. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Umsakazo weStudio 7 wethekelele ezigabeni eziholwa zenduna lezi wananzelela ukuba emasimini ezakhamizi ezinengi izilimo kazikhuli kuhle njalo zihlaselwe kakhulu izibungu lezi okuthiwa yifull armyworm kanye lewebworm eyiyo ebikwa isidla ubhedu. Ngokutsho kwabalimisi beagritex bakulindawo izinanakazana lezi ziqale ngensewula yomnyaka ophelileyo ngomfumfu lolwezi. Ukhansila wesiqintini sekachechethe umnumzana Give me again moyo uthi lolu hlupho lokhu lusidla ubhedu.
Iqhelele selidle umumbu abantu inhlanyelo bayithola nzima nje kunjalo inhlanyelo sokulobudli lo. So into ekhona ukuthi uhulumende kangenele abone ukuthi abantu yabanika umuntu wenelayo.
Omunye wabaphazamisekileyo elima ngohlelo lukaGatshombo ongusabhuku umnumzana Francis Mathe wesiqintini seJabulani uthi phezu kwezibungu lezi izulu lalo lina okwenkezo.
Isimo sibi kakhulu ngoba izulu liphuzile ukuqala kuthe kumila kwaba lesibungu kuthiwa isiqhele sitshaya amabele ukuthi vele kathi sizokuthi sesiqasa kutho ukuhlanyela kanti silesikhathi sesihambile ukuthi kambe nxa singahlanyela kathi akuna sivuno esingasithola.
Unkosikazi Florence Mkandla omunye wabosobhuku ehlanganani uthi imhogoyile isilothise inengi emasimini kanye lezivandeni kwesinye njalo ikati lilala eziko emizini eminengi.
Kusendlaleni okokuthi ngoba kasilalise kaphela lokho.
Unkosikazi Lilian Ncube uthi ngendlela izibungu lezi ezihlasela ngayo sekungathi kukhona ezikuhlolayo.
Indima zonke engazilimayo lezana engizilime ngezandla ubusanda kusungula umumbu wakho lokuphuma isibungu sakho asatsho sangena. So le nhlanyelo ukuthi namhla uqabange sekudliwe kusasa futhi uqabange amanye amagodi akhona agcina vele sengasela lutho.
UmaNcube uthi phezu kwalokhu lokuvukela elandelela emasimini kuba nzima ngoba esondla ingane ekhubazekileyo okuyimvama emizini eminingi emangweni lo.
Ngoba ngumntwana ongeke wamshiya yedwa, ngumntwana ongeke wahamba laye futhi emasimini, njalo lendlala ikhulile. Besiphila ngokuthengisa uludi. Kanti esilokuthi ulude ulukhe uhambe uyethengisa kwabe songasayenzi ngoba umntwana uyabungela ukuthi uyamthiya lobani.
Ngenhlupho ezifana lalezi, uKhansela Moyo uthi sokuyisikhathi uhulumende ngaphansi kogatsha lwe-social welfare kanye labalimisi be-agritex okufuze besondele eduze besize izakhamizi ezifana loMancube. Okhokhela ugatsha lukahulumende kuhlangothi lwe-agritex esabelweni seMathebelele North umnumzana Dumisani Nyoni uthi izibungu lezi zisabalele yonke indawo kusabelo lesi.
Siyakhuthaza abalimi ukuthi bazincedise lapho abancediseka khona ngohlelo lukahulumende bancediseke ngemithi yokuchela.
Omunye njalo umlimisi ukhuthaze izakhamizi ukuthi zisebenzise igwayi lokubhema belihazwe emasimini ngoba lalo lisiza ukubulala izibungu lezi. Phezu kohlupho lolu eleZimbabwe libhekane njalo lokufa kwezifuyo ikakhulu inkomo lokhu kubangelwa isifo semikhaza kanye lesomiso sendlala iEl Nino ebangelwa ukuguquka komkhathi iclimate change. Ingcwethi zomkhathi ezithi ikhangelelwe ukuqhubeka okweminyaka emibili njalo iza dala indlala esabekayo kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
lamlela mshweshwe
lamlela nampa wafo wembula
gukama
kamlela
kwamanje wathi sizwe ukuthi uStandile Mhlanga oStudio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela uphathelane lentuthuko yabesifazana. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula ukukhathaza abesifazana labasakhulayo okugoqela ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokusilela kwamanzi. Sixoxa lonkosikazi Mabel Mpala, umqeqeshi wenhlelo uWard 28 woBulawayo ekunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Kuward 28 okungabe kuxaka omama lamankazana indaba yamanzi. Kakula manzi, amanzi siwathola every 7 days, at times 8 or 9 days or even 10 days. So umuntu ongumama naturally wadalela ukuthi angahlalahlala ayirefresha ageze impitshana. So nxa kungala manzi for asithi at least 7 days, umuntu ongumama kuye kuba nzima kakhulu. Kulezi bhorane yes zikhona, ezinye ziyasebenza ezinye kazisebenzi, kodwa kabe sokulamaline amakhulu okungenge ukuthi umuntu ongumama sephinda esiyathatha more hours eselangeni egcekeni emelele ukuthi echovise izigubhu zakhe angena khelele abuye ngkhaya. Kuzokuthi olunye uhlupho olungabe lihlangana lama youth in general esigabeni sethu ontanga labasakhulayo. Sesingenelwe jikelele iZimbabwe yonke luhlupho lwama drug and substance abuse. Ilabo kabantwana beCountry Park abasalanga kulokho, bawelile phakathi kwechibilele libi. Sibabona nje belele abanye emgwaqweni, sebekunathile kwabagenqula, sihlabele omunye lele nje, omunye sezimisele ebafaneni kakhulu. Then emankazaneni sibona nje ukuswelakala kwento yokwenza, mhlawumbe no youth center, akulanto yokwenza. Okukhona ngama programs abuyayo lezinye nje inhlanganiso zama NGO azibuyi nsuku zonke, zibuya ngemva kwesikhathi. Kukanti la amanye amalanga abantwana babe bengalanto yokwenza, esingathi ngesikhiwa babe sebe-idle bengaselanto yokwenza. Intsha ngabantu abasa aba-hyperactive, bafuna ukuhlala nje besenza-senza, behamba-hamba bayele. So sebethatha isikhathi sabo besenza okungekho right for impilo yabo, for ikusasa labo.
Kuyini uhulumende angaphathisa ngakho ngalolu hlupho? Njalo sikhuluma nje, zikhona yini ezinye inhlelo alazo? Ngoba sake sabona amapolice ephatheka ngokubopha abathenga labathengisa izidakamizwa.
Uhulumende ke kulokho bengakazi atsho ukuthi njengoba siyareporta, siyakukhuluma kumhlangano ukuthi singacela ukuncediseka, mhlawumbe kube lama-youth centers or ama-library angakhipha abantwana entertained. Besingakazi siphiwe isithembiso sokuthi sizenza lokho. Kuke kwaba khona ama-Wi-Fi akade khona ethubeni elidlulile, maybe some 3-4 months back. Abantwana abaningi besebezilibazisa khonapho kuma-Wi-Fi lawo. Kodwa khonapho besasekuzilibaziseni, sinanzelele futhi njalo enye ingozi ekade mhlawumbe singayinanzeleli njengabahlali, njengabazali be-Ward 28. Abantwana laba ku-Wi-Fi khonaphana besebevula lezinye izinto ezingayisizo. Anti umuntu sele access to internet, bese besebevula lezinye izinto ezingayisizo, befundisana futhi. Okungangukuthi ukubuya kwe-Wi-Fi kuhle, kuphinde thina sithi wo sokukubi njalo, ngokuthi namba phela lo kade engakwazi sedonswa yilaba abakwaziyo bethi kulalokhu, bona lokhu, bona lokhu efonini yami. So silokucela lokukhalaza kakhulu kuhulumende wethu ukuthi ngabe kuyahlalwa phansi sibonisane ngentsha le esichabalala, sincedisane ngentsha le esesibona ingani sokulokuchabalala, sibone ukuthi singabagoqa njani bagoqeke. Ngiyabonga.
Nxa ukhuluma ngama Wi-Fi, umnumzana Mthuli Ncube ekhankasela ukhetho usungule ezinye inhlelo ezigoqela ezezibholane khona ngapho eCountry Park. aziphathisanga yini
kwaba lobuvelo sibili ku the great change ilokuthi likhulule bese bese location ngolawayo and probably second biggest in Zimbabwe abantu inamba yabantu population is too much versus ama bone akhona agejini sibili amanye asebenza amanye hayi adinga kaphilisi ayasinceda I'll say ayasinceda but we still need some more.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Mabel Mpala, umqoqi wenhlelo kuward 28 eCowdrey Park kobulawayo ekunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lelami usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Ephuma inkundleni lapho ke usithandekile udedela kuChris Gande. Yenake osethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Chris labalaleli bonke baka Studio 7.
Ungathini ngomkhathi?
Ye Chris, nxa sithi siyakhangela ama climatologist basitshela ukuthi umumo womkhathi uzahluka kancane ekuthini izulu esilijayele ukuthi lifike kupheleni ka-October libe khona ngo-November la ngo-December kalisoze kube njalo andinxa uthi ananzelelo uzathola ukuthi eqinisweni ikhona okwenzakeleyo nxa uthi ubucheka ezabelweni kakhulu eza southern part of Zimbabwe uthola ukuthi abantu abanengi by Christmas bebeloke bengakalimi ngoba izulu belingakenele ukuthi umuntu akwanise ukuthi ahlabe umfolo. Kodwa ngemva kwekhisimusi siseqela kumnyaka omutsha lingani libe lokuqinisa laba khona. So nxa sithi siyaqhathanisa lalokho izanuse ebezisitshele so khona sibona ukuthi hayi kuliqiniso ngempela and isikhangelele ukuthi mhlawumbe kusiya kunyangezayo phakathi kwayo lizabaleka izulu phose kube kuphela kwalo. So nxa ngithi ngiyananzelela mina ngibona naye okwakathesi indlela ababesitshele ukuthi El Nino iza kuba njani ngibona ngani okwakathesi ibe njalo ngempela.
Manje nxa sikhangele osokwenzakala khona lokhu ungabaxwayisani abalimi ngalesi sikhathi?
Isixwayiso sethu esikhulu okusokuqala bekuyikuthi ngalesi sikhathi esesikiso abantu akufanelanga ukuthi behlanyele inhlanyelo ezithatha isikhathi eside ukuthi zivuthwe. That's number one. Okwesibili abantu kabahlanyele izilimo ezenela ukuthi zimelane lesomiso. So lapha nxa sikhuluma ngama varieties angathatha isikhathi ukuvuthwa, sikhuluma ukuthi laba abazafuna ukuhlanyela umumbu fanele bekhethe lokho abathi ngama early kumbe ngama ultra early maturing varieties kuzabasiza ukuthi ukuba khona kwezulu okukhona kathesi kwenelisa ukuthi izilimo zabo zimile zihlume zikhule njalo zenelise ukuthi zifike esikhathini sokuthi siyavuthwa. Okwesibili nxa ngikhuluma ngezilimo ezenelise ukumelana lesomiso, ngikhuluma lezilimo ezifanana lonyawuthi lamabele lophoko and lezinto ezifana lamajodo lamathanga lamakhomane izinto ezizashesha zivuthwe and njalo zizanceda abantu ngesikhathi sobusika. So isixwayiso sethu esikhulu bese sithi lapha ekuphatheni kwezilimo siyaxwayisa njalo ukuthi abantu benze izinto ezizancedisa ukuthi ukuba manzi komhlabathi kungatshetshi kubaleke ngezinye indlela sithi moisture retention. Kuyakuthiwe abantu besebenze abo mulch kumbe behlanyele ngendlela lesikhona kathesi okuthiwa egatshompo and lapha abafaka ukufakeka khona umquba bewufake ngoba la uyancedisa ukuthi amanzi engabaleki. yikho kuqakathekileyo ke lokho lokuthi ekuhlakuleni lapha abantu beqinise sibili so that izilimo zabo zingayenza ujiki lobhanqa lokhula okungenza ukuthi izulu litselibaleka izilimo zabo ziloke zingakakhuli ngendlela okufanele ukuthi ngase zikhule ngayo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Bese ngiqeda ngokubonga abalaleli abalimi kwindawo zonke nje zakwelakithi leZimbabwe ukuthi yisikhathi esinzima esikiso kodwa nxa singazilungiselela ngokweneleyo silandele izixwayiso zabalimisi lezanusi zomkhathi ngibona ngani la nxa kuzaba nzima sizenelise ukuthi siphutshe leli bange sikilwa kathesi. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo, incwadi kwezokulima ebesiqala ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Sibaneni njalo ngevikezayo sikhathi sinye lilala.
Wabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esakaza ise Washington DC. Kwezemidlalo zibe ngutshiki lobhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso leAlgeria emidlalweni yomncintiswano wokudinga intshantshu zomdlalo wenguqu ezwekazi labensundu oyinkezo e-African Cup of Nations kumbe AFCON. Lo mncintiswano uqale kwele Ivory Coast ngeviki edluleyo yomhlaka 13 Zibandlela njalo uphela mhlaka 11 wenyanga ezayo kaNhlolanja. Ngomdlalo phakathi kweTunisia leMali uphakathi osikhuluma kanje ozalandelwa ngophakathi kwele Mauritania leAngola. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu elicula umdumo owerumba elizibiza ngokuthi King Garia and the Great Challengers. Lona ke lethu le isingulu yalo entsha. Iqembu leli lidabuka eTsholotsho kodwa lisebenzela likwele South Africa. Nangu umholi walo umlungisi Ncube exoxa lo ntungamile inkomo owe Studio 7.
Sanibonani lonke balaleli beStudio 7 obingelelayo ngumlungisi Ncube umholi weqembu leKing Garia and the Great Challengers ijahe elizalwa eTsholotsho esigabeni saseGaria. Nanso ingoma yethu entsha new ithi itoyitoyi ngoba besitoyatoya kakhulu ngayo. Ma ningayilalela kahle izayizwisisa mpela ukuthi hhayi bengitoyatoya eningamazi.
Ah, abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangithola ku 0695911800. Uyakwazi ukungithola njalo ku Facebook, ungachecka nje Mlungisi King Career, uyakwazi ukuxhumana nami. Ku YouTube ngayifaka yaba yodwa kodwa ayiyonale. Kanti ke ezinye angakazifaki ku YouTube, so zisatholakala kimi zonke ingoma zami.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Sicela support, abantu bekwazi ukuthenga ama-original, abantu bekwazi ukuthenga ingoma umnikazi wezingoma, ukwenzela ukuthi naye elangazelele ukulenzela okunye okumnandi kusasa njalo akhule.
Ngilethembali ukholisile umculo weqembu elizibiza ngokuthi King Garia and the Great Challengers. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kulolu hlelo, kodwa singekehlukani wathi sihlobo sikhangele ezinye ebezihamba phambili. UZulu wemhlubelweni emandebeleni lenkabazwe namhlanje ubethe gwaqa iFidelity Center kobulawayo enanza ilanga lapho uhulumende athumela i-50 Brigade ukuyafeza uhlelo lwegugurawondi olwadala umbhoqazwe. izakamizi zemangweni wewange ngaphansi kwenduna umvuto loshana zihlaba umkhulu umkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Sibe ngutshekelo bhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso leAlgeria emdlalweni yomncintiswano we-African Cup of Nations. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo umPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.